Ngiyamuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima, lokho yikuphambanisa. Yebo, okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesikhiwa ngithi in my individual capacity, kodwa phela noma ngililunga le Citizens Coalition for Change, angikholwa ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ethethisa omunye. Angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi, uyokuthi umuntu yisilima emsakazweni. Ngibona ngani lokho yikuphambanisa, kutshengisa ukuthi umuntu lowo kaqhepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze. Ye, kuyobuya ke khonoku esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa, oSimba Makoni, labanye bakhona kuleyo nto e-grand plan eyokutshontsha ama-results olevu kunikezwa abantu abavela komhlubulo komunye umhlubulo welizwe. Lokho mbona ngani ukuphosisa njalo iphonga ubuthelela amabizo ukuthi umuntu azizwe nje azeka ukukhuluma uqamba amabizo amanye abantu engelabo ubufakazi obutshengisa ukuthi i-grand plan isebenzela lowo muntu amgconayo.
Manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni seMashonaland kungaba kuliqiniso yini?
Umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi iMashonaland yiyo elika amaphepha. Thina siyazi ukuthi ukulika kwamaphepha kwaqalisa nguminista othiwa ngu-Edmund Garwe, lo wanikeza umntanakhe iphepha le-exam. Ugarwe lo wavuma icala lakhe wa-resigna, kawuzange uthathe insuku wabe sesitshiya u-Edmund Garwe lo. So angaza ke sithi into yenziwe ngugarwe yenziwe ngabantu besishoneni bonke. Lokho ikuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapha emlonyeni. Ngiyamuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima, lokho yikuphambanisa. Yebo, okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesikhiwa ngithi in my individual capacity, kodwa phela noma ngililunga le Citizens Coalition for Change, angikholwa ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ethethisa omunye. Angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi, uyokuthi umuntu yisilima emsakazweni. Ngibona ngani lokho yikuphambanisa, kutshengisa ukuthi umuntu lowo kaqhepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze. Ye, kuyobuya ke khonoku esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa, oSimba Makoni, labanye bakhona kuleyo nto e-grand plan eyokutshontsha ama-results olevu.
Manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni seMashonaland kungaba kuliqiniso yini, ukubona njani wena khona?
Umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi iMashonaland yiyo elika amaphepha. Thina siyazi ukuthi ukulika kwamaphepha kwaqalisa nguminista othiwa ngu-Edmund Garwe, lo wanikeza umntanakhe iphepha le-exam. Ugarwe lo wavuma icala lakhe wa-resigna, kawuzange uthathe insuku wabe sesitshiya u-Edmund Garwe lo. So angaza ke sithi into yenziwe ngugarwe yenziwe ngabantu besishoneni bonke. Lokho ikuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapha emlonyeni.